Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 3 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi duzane lakithi endaweni ezijeneyo. Kube seduzane ngoba amalayini abakhona emaklinikhi.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukungenela kwebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ukuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo.
Abasakhulayo beZimbabwe bamanyanela abanye abadabuka emazweni e-Afrika emkhosini wokugqiba izifundo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuvuselelwa umkankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo zezamukele ngenjabulo ukuphathiswa ngabebutho kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Abebutho laba bahlaba abantu emalokitshini abalisa i-Country Park kanye le-Emganwini. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zithi ukuphathisa kwabebutho kulinyathelo elihle eliza kwehlisa indwendwe emaklinika. Kusukela izolo, ibutho leZimbabwe liphatheke kumkhankaso wokuhlaba izakhamuzi zakoBulawayo ngoba kuyiviki yabo yokuncedisa uZulu, i-Community Assistance Week, phambilini kokuthakazelela usuku lwabo olwe-Defence Forces Day ngolwesibili oluzayo. Abebutho babuye bexhasana labekhansili yakoBulawayo lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sasemzini weMganwini, ngomunye wabancoma kakhulu inyathelo labebutho leli.
Sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi duzane lakithi endaweni ezijeneyo. Kube seduzane ngoba amalayini abakhona emaklinikhi, njalo neziphathi ezikhona emaklinikhi azibathokozisi, njalo amalayini akhona abe makhulu, kugcine kuhlaba abantu abalutshwana. So kuqakathekile ukuthi yena amasotsha abe khona ncedisane namanesi kukho konke sibili ukuthi silwisane lomkhuhlane lowo. So kuqakatheke kakhulu sibili, sikubona kuqakathekile sibili amasotsha lawo xa ezinike isikhathi ekuye ebantwini ezoncedisana nama nesi ukuthi beqeda umkhuhlane lo, nabantu labo bezincedise futhi ngokugqoka amamaski langi-social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi saseMganwini, umnumzana Gift Mlilo, uthi abantu kumele babonge ukuthi ibutho liyancedisa bengabi lokwesaba.
Siyabonga ngazokuhlaba namasotsha because siyazi kule pressure mhlawumbe ngamanesi semalitshwana endaweni ngendawo. Njoba abanye banje iCovid yanti phela bayinqabe banje la amanesi aphuma kushothi staff. So amasotsha la ngazongezelela istaff ayehlisa ipressure la maqhuse emaningi kuba le ndawo eziningi zokuhlaba. At the same time amasotsha ke lawo nxa ngabantu abatraininge bafundela bekwazi ukuthi kuhlatshwa kanjani, bekwazi futhi ukuthi beziphathe njani kupublic kuyinto e-right because abantu bengabona amasotsha ezinye isikhathi basuka beyesaphe kube ngani into ye-force meter. But manje angikho ninzwe kahle kuhlaba ngevumela ukuhlatshwa kuyinto right. So ama social rights nayizohlaba in a good spirit. Uyake tuselana because ami ngayini inform ye masocha sebecanga ukuthi kunjani kule force meter phakathi.
Umnumzana Greta Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi inhlelo ezinje zokusebenzelana labebutho ziqhakathekile kakhulu.
Njengesakhamizi sasemganini siyakwamukela kakhulu uhlelo lolwenziwe iZDF ukuthi khona izohlaba abantu endaweni zethu emganini kakhulu. Ama-outreach program la aqhakatheke kakhulu ngoba kuma iviki amabili adlileyo ngibonile futhi kade bekhona kubo Footballers, kade bekhona kubo Touchers, kade bekhona kubo Island. Lapho kuhlatshwe khona abantu abaningi ngibonile sibili abantu kade bekhijima besiyahlatshwa njalo uhlelo oluhle kakhulu esilamukelayo njengezakhamizi.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sebutho uColonel Alpheus Makotore yehlule ngoba ucingo belungaphendulwa. Kodwa uColonel Osi Olimandu ongubulawayo district commander uthi lokhu kungenye indlela ibutho eliphathisa ngayo uZulu ethi njalo iviki yakuqala yenyanga kaNcwabakazi bayibekela ukuphathisa uZulu. Wengeze ethi amaqula abo aphathisa uZulu ukuhlatshwa amajekiseni elokitshini leCowdery Park lemganwini. Kusiyaphela usuku lwayizolo iZimbabwe Defence Forces ibihlabe abantu abangamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 ijekiseni yokuqala eSinovac elokitshini leCowdery Park. Kuthi emganwini kuhlatshwe abantu abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-91 ijekiseni yokuqala eSinovac kanye loyedwa umuntu obehlaba eyesibili okuletha inani labantu bonke abahlatshwe libutho babe likhulu lamachumi amane i-140. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane eyodwa 1309 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20598. Lokhu kukweze inani lasebehlatshwe ijekiseni laya phezu kwesigidi esilengxenye 1,674,710. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyangalombili 798,880. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amane lambili 42 bamanyanela bosowabo abadabuka emazweni achiyeneyo eAfrika namuhla emkhosini wokugqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lolu luqhutshwa nguhulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha beAfrika. Ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus, lonyaka loluhlelo luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yobulembu e-Zoom kulokuthi kubuthanwe eMelika njengeminyakeni edluleyo. Umkhosi lo uqale namuhla njalo uphela kusasa. Unkosazana Samantha Spanda ongene kuhlelo lolu ngo-2019 utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship luqhakathekile kakhulu ekuthuthukiseni abatsha ngoba lubaxhumanisa lengcwethi emsebenzini ezitshiyeneyo zakwamanye amazwe.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili. Okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Ngiyakhumbula mina ngafunda e-University of Delaware. I think kukho hotel yami kwakulama countries 20. kya kuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo. Okwesibili ukuthi ngabona izindawo. Ngafika kwesinye isikolo esabantwana abangezwayo. Izikolo ezithu enyakho neyunivesithi. Asila yunivesithi enjalo. Njalo iyunivesithi yona le bathi akula yunivesithi enjalo umhlaba wonke jikelele. Udesigned ukuthi abantu abangezwayo njalo abangakhulumiyo bebone izinto befunde.
Uhlelo lolu lokusize kanjani emsebenzini wakho?
Kwangceda kakhulu ukuthi ngibone izindawo ezijeneyo. Kuyafanana nxa uhlezi ngini i-exposure. Yancitha ukuthi ubone ukuthi abanye abantu bakwenzani njalo nxa sesiqedile fellowship kaThesi bonke labane ngamfunda labo sebengabangani bami ngiyakwazi ukubalandela ku Facebook ngiyakwazi ubalandela ku Twitter ngibona imisebenzi yabo abayenzayo okay nxa besenza ipolicy bayenza so i example engayibonayo kufanana lathi kule electoral commission ye Zambia kaThesi abantu abangaboniyo e Zambia sebekwazi ukuvota abakwazi ukusebenza umbhalo we braille sebekwazi ukuvota. Into engayibonela komunye umngane wami weZambia ngahle ngathi into engikwanisa ukuthi ngikhona siyipushe for iZimbabwe ngoba iBraille ballot ivele iyahlupha from ama elections ayavela kudala silokho sihluphana labe electoral commission ukuthi besifakele iBraille ballot. So into eziningi ngazibona ukuthi kuyamvula ingqondo ukuxhumana labantu abaningi abachiyejeneyo kuyamvula ingqondo mbona ukuthi okay lapha kwenziwa so. So it's a very good experience ekufundeni lapha. Enye into engcedayo nge-fellowship ngama-opportunities. Ngingakhangela this year ngaba yi-speaker kuma-global conference ayi-2. AS1 yayiyi-women in global leadership eyayithiwa yi-world conference. It's a global conference ele over 800 abantu ama-women in influential positions. Ngaba yi-speaker khona lapho kuyinto engayilungiselwa iMandela Washington Fellowship. So ngathi ngiqeda futhi khona apho ngahle ngafonelwa umuntu weKenya wangenzisa ku-podcast yakhe eKenya. And then ngaba yi-speaker futhi ku-conference yeYali u-celebrate 10 years of Yali. Iyanceda kakhulu iYali ngenxa yama-opportunities. Abanye bayakwazi ukuthola i-funding ukwenzela ukuthi khona uchove umsebenzi owenzayo.
Njengoba uthole ulwazi oluningi phansi kwalolu hlelo ukwelemelika, bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kweZimbabwe?
Lezi zinto vele Mike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokho akusoze kusebenze. Ngiyakhumbula ngifika kwenye library abayirenovate nge-$5,000. Ngakhala ngayehlisa inyembezi. Ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama-projects okuthi uyanika umuntu 5,000 and kumbe 10,000, kumbe 1 million. But into yena liyana i-such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela. Kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalama disabilities ba-empowered. But I guess kwakunjalenja la ukuthi msebenze nzima ukuthi ngifinyelele ama-goals engiwafunayo mayelana le-advocacy for abantu abakhubazekileyo.
Unkosazana Samantha Spanta ngomkhokheli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust ongena kuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship ngo 2019.
Yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Khangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende welemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilunga le-Senate lebandla lama-Republicans lawelemelika uSenator Lindsey Graham uqalisile insuku zakhe zokuhlala eyedwa ku-quarantine ngemva kokwazisa ukubana usebanjwe yi-COVID-19. Graham uthathele umkhuhlane we-COVID-19 yena kodwa ehlatshiwe amajekiseni omabili ukupha umzimba amasotsha ukuzivikela awe-vaccine. Ubike enkundleni ye-Twitter ukubana ujabule ngoba wahlatshwa ijekiseni, ethi ngoba ngabe akahlatshwanga kube kuzaba lo monakalo omkhulu. isiphathimandla sebandla lamademokrats edaleni lephalamende kwelemelika uhouse majority whip Jim Clyburn utshele abezindaba abe-associated press ukuba nawe sabela ukuthi abezombusazwe bebandla lama-republicans balokhu bemadolo nzima ekuphasisweni komthetho wokunceda ukubhadalela indleko yomthelo wezindlu kuzulu welemelika obhekane nobunzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuzadalela umbuso kamongameli Biden ubunzima obukhulu. Isiphathamandla sikahulumende wemelika isibona uncedo oluphiwa amazwe omhlaba abhekane nobunzima. Unkosikazi Samantha Power wethekelele inkamba enkulu egcina iziphepheli esemngceleni nele-Sudan nele-Ethiopia ye-Amvukoba izoba. Uphawa uhlanganele ukukhulumisana leziphepheli ezihlezi kule nkamba. Iningi lazo kungababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray kule-Ethiopia eqhamuke ngolwezi nyakenye. Yidolobho le-Denver esigabeni se-Colorado kwelemelika sithi sesicabanga ukwethula umthetho obamba ngamandla izisebenzi zonke zekhansili lezamankampani azimeleyo emsebenzini eqakathekileyo efana nalabo abasebenzela emzini egcina aseleluphele ama-nursing homes kanye lemajele ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuhlomisa umzimba ngamasotsha okuzivikela ku-COVID-19 ye-vaccine lapho kusiyafika inyanga ezayo ezamphandula. Lokho kubiwa ngumeya welidolobho Michael Hunter Israel. Kulamalungu egama lephalamende lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano sokukhulumisana umlotha esalotshwa ngomnyaka ka-2018 ngemva kwempi yomdeni eyadonsa iminyaka emihlanu phakathi kukahulumende labahlamuli yatshiya ibulalise abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000.
Kwezenotho lamhlanje impiko ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithumele imali ephose ingene ku-$1 billion phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo isivuselele umkhankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe laba ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni ilizwe labo. Uncube uthi imali ethunyelwe ngabantu laba kusukela ngozibandlela kusiyafika ngonhlolanja lonyaka ikhwele yaya ku-$746.9 million isuka ku-$288.7 million ngesikhathi sinye nyakenye. Wathi engena embusweni umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi abantu laba bazafunyelwa ukuvota. Kepha ibandla lakhe selihlabela ingoma ehlukileyo. Nango umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Izimali ezibuya ku-diaspora zinceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe lakithi laseZimbabwe endisikhangelela ukuthi uma kusiyophela umnyaka siyabe sesingale kwebhiliyoni even kubo 2 billion, which is very significant ngoba ma ubheke i-GDP eZimbabwe ikhonapho kubo 5-6 million. So kusho ukuthi sikontributa thina over 25% of i-GDP elizwe lakithi. So kubalulekile ukuthi thina siqinise kakhulu ukhankaso lwethu lokuthi sinikezwe ivumo yokuthi sivote singaphandle.
Amazwi kamoyo agcizelelwe isiphathamandla se-MDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringayi.
Kutsho ukuthi thina esingaphandle we care about izihlobo zethu labazali bethu abakhona ekhaya. Into emangalisayo is ukuthi i-government yethu ezanu-PF lay instead yokuthi bona badinge ama-ways okuthi basi sisebenze le diaspora bona bayenza izinto zabo ezokuyala ukuthi thina sivote.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba kumaviki asanda kwehlula ukuthi kabasoze bafa bavumela izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ukuthi zivote nxa amazwe afana leMelika leBhilithane engesulanga izijeziso azifakela amalunga aleli bandla. Amazwi kaChinamasa agcizelelwe lilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lanxa evuma ukuthi abeZimbabwe abaphandle kwelizwe yibo abawuphetheyo umnotho akumelanga bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso.
Vale ndima enkulu abayidlalayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe labo. Kodwa ke nginanzelele ukuthi aluba singawe kuvumela khona ukuthi kwenzakale, ngileqiniswa izitha zingathola indlela yokusiphambanisa enhlelweni zethu ekhethweni lapho. Angiboni ukuthi thina njengeZANU-PF singazi reforma out of power siloku sisithi thina silungisa izinto ezincedisa isitha.
Kodwa umoyo uthi okwenza iZANU-PF yale ikwesaba ukunqotshwa hanje izijeziso.
I think he excuse a week ngoba mawukhangelisisa ama sanctions lana izidera. One of the things ekhulunywa izidera yona leyo ukuthi iZimbabwe ile poor record ema human rights. And mawukhangela indaba yokuvota, ivote is a human right ngoba ngamalungelo ethu njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi vote. And the constitution yethu eka 2013 ivumelana lakho khona lokhu ukuthi umuntu wonke oyisizalwana seZimbabwe kumele abe lelungelo lokuthi avote.
Umoringa yena uthi isizalwane seZimbabwe kumele zibambane sikhankasele ilungelo lokuvota ngoba ukhetho solusondele.
Thina njenge-MDC lapha eMelika City mhla ka 18 September siyabe sikhona e-United Nations lapha okulabe kulama mongameli welizwe amazwe wonke jikelele lathi si protesta konapo i demonstration ukuthi kumele basinike i vote.
Kodwa ugawule uyemba phansi uthi kazesulwe izijeziso kuqala.
Amazwe la asincindezele kasho sama sanctions singadlali ibhora abanye begqoka ama shooters abanye begijima ngenyawo. Asidlaleni sonke sigqoka ama shooters.
Lanxa abalwela amalungelo besithi isisekelo sombuso siyavuma ukuthi izizalwane seZimbabwe ezikwamanye amazwe zivote zikulawo mazwe, umthethwandaba we-constitutional court walile ukuzivumela ngo-2018 kudaba olufakwe kulinkantolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umthetho uthi umuntu ofuna ukuvota kumele avotele elizweni ku-polling station ayabe eyiphiwe. Abavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe ngabasebenzela uhulumende weZimbabwe kuphela. Umkhokeli webandla leNational Constitutional Assembly umnumzana Lovemore Maduku namuhla ulandule impiko yokuthi ukuphiwa kwabo izimota ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi komanyano weZANU-PF lamabandla amancane aphikisayo owePollard kuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
IPollard ngumanyano wabo nje ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho luka-2018 lapho anxusa khona abamabandla aphikisayo esithi ufuna ukuthi basebenzisane laye ukuthuthukisa ilizwe. Kodwa ibandla elikhulu eliphikisayo le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lanyala ukuba ingxenye yalumanyano lisithi akala njongo enhle ngalumanyano. Ekhuluma lentanele izindaba yare namhla uMaduku uveze ukuba idale lePollard kumele liqhubeke liphiwa usekelo ngoba lisenza umsebenzi omkhulu. Usole kakhulu abantu abathi uMnangagwa usebhadala amabandla kuPollard ngokubapha izimota ukuze bengaphikisani lohulumende.
First, I wanted to explain the point that we believe in Pollard and that Pollard is a good thing for the country.
Lokho kusekelwe ngumsekelo webandla leNCA unkosikazi ingani Mkandla.
Hayi, bayasolo kodwa sina sibona senzani into engalungi. Senza into elungile ngoba iPoland ihlanganisa abantu. Kuba balula ukuthi sihambe sebantu sibatshele ngePoland, ngepeople zePoland, ukuthi iPoland ithi asisebenzeni ndawonye abawinayo labaluzayo. Ngoba oluzileyo la ulendlela ikade efisa ukuthi ngabe uwinile ubenza kuza njani lizwe. So ikuletha ama-ideas abantu labo ndawonye. So nxa ewinile akwazi ukuthi umuntu la ubele ndlela kade ezabusa ngayo. So akabuye ngizohlangana ngizwa ukuthi enibefuna ukusa lani lanisise sesihlanganisa ilizwe liyephambili.
Unkosikazi Mkandla uqhubeke esithi ukuthatha ukwenziwa izimota ngabamandla phansi kwePoland wenzelwa ukuba bahambise ilizwi lokuqakatheka kwaleli qula.
Angiboni ukuthi babekhuthakathisa ngoba sizosebenza ngithi siyasebenza isikhathi sonke lesi lokusihamba besihamba nezimota zethu abanye sihamba ngama-transport bekusiba nzima. So lokhu yindlela elula ukuthi abantu bahambe babuye bezohlangana umsebenzi wePoland. Lokhu kuphuma nje siyangaphandle ebantwini zinenge ama-programs akhona kuPoland la amanye afuna ukusihambisa ethi kuyafika la makhaya siyafika ngani. Kade sakula transport akulani so nxa silivota kulula ukuthi ngihambe ngendlela efika nemota yakePoland ngisiyabatshela ngendaba zePoland ukuthi kaPoland vele iyini abantu abakayizwisi kodwa kuze bayizwisise abantu laku-grassroots bayizwisisa iPoland ukuthi kade vele iPoland yona iyini isilethelani njengelizwe impumela yalo bazayibona phambili.
Kodwa incishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthi uMaduku utshengise ukuba kala ndaba lozulu ngokuthatha imota zePoland ngesikhathi uZulu esidla ingqoqo zomlomo.
Ukuthatha kwamnumzana uProfessor Maduku imota yePoland kuyinto nje eyenziwa ngama-political leaders eZimbabwe ngoba singakhangela siyabona ukuthi yena uthethe imota leyi sabona ngomnyaka odlulileyo kunikwa ama-chief izimota kodwa singakhangela ama-hospitals lezikolo zethu azilamali akula ma-ambulensi akula mabhuku ukuthi abantwana befunde amatitshala akaholi imoli ethengayo konke lokhu sitshengisela uvela ama-politicians ezimbabwe ngabantu abafuna ukudla noma ungazi kuyela kuma-opposition akhona laba baphiwe inkalakatha zezimota ephalamente bazithatha.
Ingcweti ezigqubulana ngezombusazwe ziyasola inkokheli zamabandla amancane aphikisayo eyavuma ukungena kumanyano wePoland zisithi lokhu kuzakwenza behluleke ukuphikisana lomnangagwa loba ukumsula lapho umbuso wakhe uphosisa loba usephula amalungelo oluntu okugoqela ukwehluleka kwakhe ukutshengisa iziphathamandla zikahulumende wakhe ezidala amacala enkohlakalo eyiye sidilize umnotho welizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo iziphathamandla seZimbabwe Olympics Committee emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympics eqhutshelwa kwele Japan zithi abadlali abahlanu ekade bemela iZimbabwe kule midlalo benze kuhle lanxa nje bengatholanga izicoco. Umkhokheli walinhlanganiso uFrederick Ndlovu uthi kuyabukeka okwenziwe nguDonata Katayi, uPeter Wessler, uPeter Gilpin, uNgone Magusha kanye loScott Vincent. Uthi bonke laba benze ukwedlula abajayele ukukwenza emidlalweni yabo egoqela ukubhukutsha, ukugijima kanye legolf. Iziphathamandla zonke zizabuyela ngolwesibili kusale unkosazana Kirsty Coventry ongumphathintambo obona ngezemidlalo kanye loScott Vincent. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ibuya zizimanga sibili uScott Vincent ngoba awufaki isibhekiselo sibili emdlalweni yethu the shot of 67 and finished tight at 16 overall on a score of 18 under. So ngathi overall kho konke uScott Wilson uqede nge 7 shots engamuva kwe gold medalist position. Waqeda futhi 6 shots behind the silver medalist and then uqede 4 shots shy of i-bronze medal. So hati yabona nje ukuthi hayi ubeseduze kakhulu ngoba uyenze izibanga lomfanalo.
Singathi bathaye njani kodwa kona ngombono wakho.
Abafana bethu lokazana bayenze kuhle kakhulu. Singakukhanyela vele ngesayensi ama-records la abakwenzileyo. Lesi vele sikwa bakwazi ukuthi xa benze kuhle kakhulu bengabe ku-personal best. So akade sibasetele khona thina ukuthi bonke kumele ukuthi be-break ama-personal best records abo. Kuyikho lokho abakwenzileyo. Okutshengisela ukuthi kwangona kuthi even ukusasa yethu for iParis 2024 ikahle ngoba xa singabanika konke okubonakalayo sibahambise kuma-competition amanye aphetheya sibadingele izimali zokuthi badle izinto eziqondileyo. Hayi bona abantu singafika kuParis 2024 singabanye ama-contenders ama-mendeli
singathi ke sebebuyele yini ekhaya bonke kumbe lokho bekhona khonapho
abakabuyeli wonke.